abanye thola inxeba bathengisa ebusuku ngoba emini ngabala izindawo zokuthengisela. Kukanti ke abanye bathengisa emini engxenye of course sibili abala ma license kumbe ngithi abakaze bazama ukuthi ama license. Abanye bela ama license kodwa bese ingxenye ebusuku kule business engconywana. So kule nto eziningi ezivangela ukuthi abantu bathengise ebusuku. Engikubonayo okungabe wenze uhulumeni wathatha leli nyathelo ukuthi siyananzelela futhi ukuthi njalo abantu abasebenza ebusuku laba abanye bakhona nothi kubo bonke nje bayijayele ukuthi bengasebenza ke bengasahlazi indawo abathengisela kuzo. Lokho futhi kuliqiniso lapho ukuthi abanye bayachiya ingcekeza bengafika laphana bese bathengise bayachiya ingcekeza iy'nqwaba bahambe. Bese kuthiwa-ke ekuseni laba abaqalisa ekuseni yibo abangcolisayo. So kule conflict naleyo between abathengise ebusuku labathengise emini kumele sikhulume futhi lokho singakubalekeli. Kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaphila ngokuthengisa iningi laba ngabantu vele abangasebenziyo kumbe ngabantu abaphuma imisebenzi ngobhala kwamakampani bazama ukuthi baziphile.
Ye, siyakuzwa kakhulu babandiweni. Okunye-ke
so umbuzo omqoka ukuthi what are the alternatives kumbe yiphi imizamo engenza ukuthi sixhase abantu benelise ukuphila ngesikhathi senesinzima vele abantu bezisebenza kunje. Singase sabhidliza indlela abaphila ngayo kodwa silungisa busuku ogoba khona. Nxa ukhona ongabe ungahambi kahle mina bengizathi ngabe kuyaba le night enforcement. I-night enforcement izakhangela ukuthi abantu bathengisa ngaphansi komthetho olawula ama-local authorities nalowo olawula abantu abasebenza ama-bylaws. But ukumisa sithi zero night vending angiboni kuwumqondo omuhle. Even ungavakatshela kwamanye amazwe athuthukileyo amabhizinisi vele ayavula le busuku, amanye vele kavali basebenza 24 hours kungavalwanga abantu betshintsha nama-shift. Lathi kube kumele sihambe nje ngenyathelo lelo sithi hayi nxa khonoko esilakho kathesi kuyini esingaku-improva ukuthi abantu bathengise busuku bathengisa ngaphansi kwani komthetho. But ukumisa ngibona ngani hayi asomqondo omuhle, kuzalimaza impila kahle zabantu. Abantu bazama ukuziphilisa ngokuthengisa njengoba ngitshile ukuthi abantu abaningi abathengisayo baphelelwe imisebenzi, amakhampani lokho evala kathesi imisebenzi iyaphela. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi ngabe kuyakuhlala kuyehlala phansi kuboniswane uhulumeni ahlale phansi lama-local authorities lama-micro entrepreneurs associations esithi ngama-multi-sector associations lamanye ama-stakeholders kuboniswane ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi senze kube lobubelo abantu basebenze kuhle. Siyazi sibili njengoba ngitshile phambili ukuthi khona okungahambi kuhle kula bantu angabe thengisa izidakamizwa lokunye okuthile okungalunganga okungaphazamisa impilo zabantu. Kodwa-ke cabanga ukuthi mina kumele kukhulunyiswane